behavior ukuziphatha kwabantu lanxa besazi ukuthi kule gciwane le COVID-19 liyathelelwana abantu bazithola bengela khoba bangakwenza bazithola bemele balayine lamanzi kobulawayo leharare lezindawo kuba sicebe ixhobexhobe beminyene khonapho befolele imali emabhanga ukuze bathathe imali zabo umkuru labo wealth remit labo lokula amagrosari abo kumalaysia.com naye uzuko lo ogadwayo oshotho uhulumende athi abantu bagade yona for i-public transport abantu baya beqhubeka beminyanyisiwe kungela social distancing ngaphandle kwama-mask kuphela ukuthi abantu bayawagqoka ama-mask kodwa iningi kaliwagqoki kuhle kahle kahle nxa ungababuza ukuthi i-mask bayigqokeleni iningi liza kushela ukuthi liyigqokele ukuthi bangahlutshwa ngamapholisa
njengabalwela ilungelo loluntu kwini elingakukhuthaza ukuthi abantu bakwenze ukwenzela ukuthi i-COVID-19 ingamemetheki
asihlaleni ezindlini nxa kungasavumanga ukuthi uhlale endlini nxa kungasavumanga ukuthi ugcine i-social distance gqoka imask uvale impumulo uvale amakhala lomlomo njengokuxwayiswa kwe-World Health Organization abezinkonzo kasimekeni sure ukuthi siyasifumigeta indawo zethu zokukhonzela futhi nesebenzisa ama-microphone ukuthi abantu bangayabelani imicrophone eyodwa sizame ngendlela zonke ukugeza izandla njengokuxwayiswa kukahulumende lenhlanganiso ye-World Health Organization ngoba ubhubhane lwe-COVID-19 alukapheli futhi i-vaccine kayikabi khona le-treatment kayikabi khona kasizameni ngendlela zonke ukuthi sizilondoloze futhi silondoloze impilo zabomakhelwane labantu esiphila labo singathelelani umkhuhlane yebo kambe sibonile abaningi sigulile sasila kungumusa kankulunkulu kodwa-ke sizame futhi siye senqabele ukuthi singaphindi siwubambe futhi lo umkhuhlane kanti njalo sibone njalo ukukhuthazwa futhi ukuthi abantu abafuthe benza into ezinjengazona lezo ama-home remedies amaventilator thina kasilawo ezimbabwe nxa sinabo abaningi sibili esiwadingayo kungafa abantu abaningi kakhulu kasizamenini ngendlela zonke ukuze senqabele ukuthi singafiki kwesigabeni sokuyafoka kumaventilator angekhoyo.